Soko izika disenda bago VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 8 kumfumfu 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa kayisuye muntu oyilightweight njengoJoyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Indoda layo emadodeni ezizwayo.
Kambe uselakho ukuxotshwa kuZANU PF na umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Naso siyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indawo ezinjengabo Lupani yafumana uthe ngxenye kulamabhanga amabili.
Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kambe uselakho ukuxotshwa kubandla leZANU PF na umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo ngumbuzo abanengi abazibuza wona kulandela ukudlithizwa kukaMnangagwa ngunkosikazi Grace Mugabe ngeviki edluleyo. Okwengezelele ukufuthelana okuvele kukhona kuZANU PF phakathi kwamaxuku amabili alwela isikhundla sikaMgabe eleTeam Lacoste lona elikhokhelwa ngumnankagwa lelikankosikazi Mugabe eleG40. Unkosikazi Mugabe uchotoze umnankagwa esithi uhamba engcolisa igama lakhe esithi wamfakela ichefu ekudleni. Kodwa umnumzana Mnangagwa uthi kazange watsho njalo, kodwa uqina ngokuthi yebo wafakelwa. Umgabe laye uthukuthele kakhulu ngalolu daba. Abanye bathi umnankagwa ulakho ukuxotshwa kuZANU PF njengonkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda uthi kaboni lokho kusenzeka nje kalula.
Okanyongolo wayechilo nje ukuthi iZANU kuzafika esikhathini abazadlephana khona. So kakulanto nje emangalisayo kuyinto kade ikhangelelwe. Kodwa ke kunzima ukuthi sisho ukuthi izaphela kanjani. Bangabe mfake khoneni ye. Kodwa mina ngicabanga ukuthi umnankagwa kayisuye muntu oyilightweight njengoJoyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Ulabo abantu labo ala indoda la ebadodeni ezizwayo. Futhi umnankagwa kade esidirection asebesebenzisa kade besebenzisa i-tribalism engathi mina sebesebenzisa ukuthi bukaranga ba-divide ama-province. Kakusoze kube lula kangako ukumsusa kusiya ku-Congress yeZANU PF.
Kodwa umgabe ulalo ilungelo lamandla okumbiza nje umnankagwa emtshela ukuthi hayi suphelile umsebenzi ekhethe omunye umuntu ngoba ulawo lawo mandla.
Ye, umgabe ulawo lawo mandla ngokutsho kwesisekelo sombuso welizwe i-Constitution of Zimbabwe. Futhi ulawo lawo mandla okuthi amkhiphe umnankagwa. Kodwa into engimangalisayo ukuthi why besenza kanje khona kume elamandla ukuthi amxotshe nje emsebenzini ukuthi bamhlukuluzelani. Ukuthi nje impi yakhona yimpi yaboqamu abavele besazana bobabili bayakwazi bona kakhulu ukuba bakubangayo. And mina ngombono wami mbona ngani kuthiwa akusombuso nje kuphela obangwayo. Mhlawumbe ungathola ukuthi kunje khonapha kubangwa ukuthi owatshontsha ama-diamonds amaningi kulomunye ngubani. Thina kasikwazi sitshelwa ukuthi kuba ngumbuso kuphela. Akulantuthe ngapho nguthunqa nje kanje kungele into ejulileyo edipha okulalokho esikubonayo.
Unkosikazi Mugabe laye uthi ungcono kakhulu kulomnankagwa ulesikhundla lesithunzi esiphakemeyo ngoba ungumkamongameli. Uthi umnankagwa kayisuye lutho ngokuyinto njengoba esebenzela umgabe engumsekeli kamongameli.
Lo mama ngumama esingamuthi nxa laba bafundi history bakhumbula ngempilo kamama okuthiwa nguQueen Mary Antoinette eFrance ngabo 1789 okwaleta to the revolution in France. Umama lo uyeqa amasinga ukuthi imingcele yakhe kasuye Grace Mugabe obusilizwe. Into ayenzayo ingaphandle komthetho and isikhathi sokuthi amaZimbabweni sisungume sisichallenge into enziwa uGrace Mugabe emthethweni ngoba into ayenzayo kayikho emthethweni.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust. Inhlanganiso ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu sokufake uZulu emakhaya ebunzimeni obukhulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uzafumana ukuthi ukuswelakala kwemali lokuqansa kwezinto kulimaza kakhulu kazi abantu abasemaphandleni ngokubana nxa sokufika kibo kufika sokuqanise kakhulu njalo futhi emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indaba endawo ezinjengabo Lupane yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili iAgribank lePoso so okwenza abantu abaningi bengabi lethuba lokuthi bayithole ngenxa yokusilela kwamabhanga kiwona la mabhanga amabili yabivelele omali ingekho.
Kusiphe umzekeliso wentengo ekhwelileyo emaphandleni mhlawumbe isinkwa kumbe amafutha ukuthi isinkwa sikhwele sisuka kuntengo enje saya kuntengo enje.
Izinto ezinjengabo sinkwa bekungakaqansi kangako ukuthi kubonakala ukuthi kuqansile ngoba besilokhu esingani sithengwa ngedola ngitsho lasemaphandleni. Kodwa izinto ezinjengamafutha abantu bebewathenga ngabo $3.50 kathi sikwezindawo sokuyi $5.50 ozafumana ukuthi kuqansile sibile enxa ngabo $2. Kwezindawo njengoba ngithile ekuqaleni aveleka wasatholakali osokungadala ukuthi eqine ebesetholakala kumkambo omnyama oyi-black market ngesikhiwa ongafumana ukuthi mhlawumbe intengo yangikhona ingaqansa futhi okwedlula bona $5 kusiya ku-$5.50 abantu abaningi ngibeqine sebeyithenga ngentengo enkulu kakhulu.
Emadolobheni khona asekhona yini amafutha ezimota ngitsho la ukupheka?
Ukuba khona akhona kodwa athengwa ngentengo esiphezulu njalo futhi lokwethuka kwabantu ukuthi mhlawumbe sokubuyela kulokhiyana okwamnyaka wabo 2008. So uyafumana ukuthi abantu sebethenga ngama-quantities amaningi kakhulu ezama ukuthi beyegcina ezindlini esingathi ngesikhiwa i-hoarding ngoba besesaba lokho okwabehlelayo ngeminyaka yabo 2008. Kukanti la mafutha ezimota ase kwezindawo yafica amagaraji engelalutho ngitsho omile qha ugcina sokuthengwa njalo futhi kumkambo omnyama ku-black market ngentengo eyabingani iphezulwanyana mbijana.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust sixoxela ekobulawayo. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kanjelo koko betu Babe tete la mazo Kena masigo
Kasa kesikangela usigo Kulungabe abantu abahlala emazweni Pangani balubambile sibili Ukuthi kungabe kuyini Kula masigo amaningi kakhulu Okunye ukuthi swinkanda kwabantwana Okunye njalo ngokuthiyeneyo Nenhlanhla ngoba ngilomnumzana Arthur Ndimande Isalona seZimbabwe Esihlala khona ngale eHaveron Baba Ndimande kunjani
Ngikhona linjani
Hayi siyaphila kunjani kuna
Hayi kancane nje kunxengisa namhlanje kulomoya mani osidalela ama flu.
Oye hayi kuyadlula ke isikhathi sakhona. Soke singathi wena ubone ngazani losiko olubambileyo kumbe olubanjwa ngabantu beZimbabwe abaningi. Lungabe luyini njengoba lihlala khona ngapho eHaveron?
Isiko engani lokho elisabanjwe ikakhulu ekwetheseni abantwana inkanda ngani lokho kusabanjwe kakhulu ngokubana lamanje nje ngibone abantwana abancane even loba sikhona lapha eBotswana umntwana engazalwa bayamethesa inkanda kafuma hamba hambe bengakaze bemethesa inkanda ngibone ngani lokho bekubambile mpela
kodwa konoku ke ngokubona kwakho abantu babuye ekhaya kumbe kulabazali ababuya khona ngapho kubanje njani
bezinsuku ungani nje sokuyinto esinanzelelwa loba lami nginje sengunanzelela ngoba umntwana engazalo lapha ekutswana uthola ukuthi ube kwazi sikolanga ngithi sesefa so umntwana inkanda inkaba silahla ngalolu hlobo sise senza khona ukukhanisa bazivele sikubona kusenzwa esikweni lakwethu
inkaba vele yona layo kuqatheke kangalani ukuthi kugcinwe isiko lelo lokuthi kumele kulahlwe kunje kulahlwe kunjani
lokhona kwakulisiko lokuthi nxa kunje njoba saba kwandimande thina saba sekwazi ukuthi umntwana nxa esezele uma inkaba leyana iphuma ilahlwa njani abanye bawulahlela emanzini abanye njalo baphosela egangeni nje kule mkhubakhuba etshiyene ukuthi lina ngakini lilahla njani kulisiko elikhona so ngendlela yokuthi akuthola sikubona kuqakathekile ukubana lokhu sikulandele
kodwa kunceda njani konke khonokho
kutsho ukuthi emandulo ebadaleni kwakulo ncedo ngokubana kuyafana lokuthi kunje nxa esibambe isiko uyathola ukuthi uyazala umntwana loba umzali elupane wena usetsholotsho uthola ukuthi ngiyekwenza kwena isiko umntwana akwanisa ukuthi alahlekazi yathi kangakibo ngenxa nje yesiko kuphela
siyabona ukuthi ke kudala abazali babegijigijima sibili uzokuthiwa umntwana usenje sokumele ukuthi ke ayulahla inkaba kwenze konke khonokho ovele okwenzayo vele khonokho umbani ukulahla inkaba le
ukulahla inkaba kunje mina owami umntwana sekungalahla u-anti kumbe ubaba omncane noma usisi omdala owegazi lakho ngiyo olahla inkaba yomntwana
kwenzelwani khonokho ngokwazi kwakho
lokho kutsho ukuthi kwenzelwa nje ukuthi isiko lingacimi lokuthi engakwenza yena owegazi abantwana balesiko labo lokuthi ngakithi vele sinje lokuthi kunje mina ngiyabankwazi ukuthi esikhathini esine babethi angakithi nxa uzala umntwana izibulo lakho lokuqala kufanele kube ngumfana noma kanjani labo uphumile kodwa izibulo lakho kufanele kube ngumfana kuyafana nje lokuthi kutsho ukuthi babekuthathela khona phana emasikweni le ndlela ababe senza ngayo alibana bedaba umntwana
siyabona kufanele kudabeni lokulahleni inkaba ngani kuqathekile sibili ebantwini besintu kodwa ke nxa usubona kusiyaphambeleni akusizo kuphela yini konke lokho
kuzaphela kodwa abanye ababe lokhu ukubambile umthonso senyanyana awusozuswelakale lanxa kungathi abantu ngoba kathesi abantu abaningi sebengani bayakulahla izinto zesintu uthole ukuthi esikhathini esiningi kufana nje lokugida amadlozi uthole ukuthi umuntu engathwasa idlozi uzokuthwasa eloya so abaningi sebebalekela emachechi la amapostoli kodwa ayisibo bonke uthole ukuthi umthonso lanyana omunye uyabe lokhu kukhona ulokhu landela isiko
baba ndimanje sibonge kakhulu ukuthi ube lathi namhlanje ungaphosela ukugcina ba
hayi mina elokugcina yikuthi nje isiko mbona ngani into eqakathekile kakhulu ukuze ube kwazi imvelaphi yakho lapho vela khona
sithathe ithuba leli ukuthi sibonge ubaba uArthur Ndimande ukhona ngale ke eHaveron kwele Botswana ungathinela kusasa mfowethu
siyabonga
hayi ke okwanamhlanje simalapha ke zulu kandaba oliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugives tube
bayawagcina masewawaowawusenziwe mandu
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe ngeviki edlule balaleli ngixoxe lokhu lakwashe hobe ngendaba ye-social media ukuthi uhulumende wethu ulamandla nawo okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakhulume abakufunayo ngasebelenjini yena uhobe wathi cha kuliviki siqhubekela phambili ngaleyo ndaba sixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele yena oyingcwethi yokwethulwa kwembiko eZimbabwe mnumzana Ndebele ngiyawamukela kuhlelo unjani
kunjani
wena? Ngiyaphila ngiyaphila. Awungitshele Zenzele yini umbono wakho mayelana ngale ndaba esiphatha kuhlelo lamhlanje?
Awuzananje ukuthi uhulumeni weZimbabwe uhulumeni ongafuni ukuthi abantu bekhulume bekhululekile bekhuluma into abayifunayo so for a long time bebefemelisa ukuthi becontrol ama-registrations ama-newspaper ama-television but i-social media ifike ngesikhathi besifisa ukuthi ngabacontrola kumbe ukuthi abantu bakhulumane kodwa-ke akulanto abangayiyenza
hayi ngiyakuzwa awungitshele-ke njengomunye ongisakhulayo oyingcwethi yozokwethulwa kwembiko ubona ngani ukuthethisa lokho okwenziwa nguhulumeni kuzathinta umsebenzi emisakazo esingathi ngesingisi ama-traditional media outlets afana labo-ZBC na
amboni ukuthi kungaba pambanisika ngayiphi indlela ngoba isikhathi esiningi uhulumende uvele uyavikela imisakazo yakhe. So amboni ukuthi kulo mthetho ungenza bona bengasebenzi kuhle ngoba uzananzela ukuthi iminyaka yonke leyo abantu bekhompisa ngokuthi imithetho ezokusakaza eZimbabwe iqine kakhulu ayizange iphambanise imisebenzi yabantu abanjengaye-ZBC.
Kodwa Zenzele, are you taking into consideration ukuthi imisakazo efana labo-ZBC labo sebefake inhlelo zabo ngasebulenjini?
Bafaka uhlelo labo ebulenjini kodwa ngisho ukuthi uzananzela ukuthi wena mina nxa ngizenzele ngingafaka uhlelo ebulenjini uhulumende bese sithi wena lokho okufakile asikufuni. The next day iZBC ifake uhlelo lelo akula muntu abazayikhuluma. Ngiyazathola ukuthi imisakazo ethethisa kakhulu abanye abantu abamaba abayezembangazo abantu abaphikisana lohulumende abazesize kuthiwa umuntu weZBC ubothiwe kuthiwa udifele upresident mbuthethise omunye umuntu kodwa la usebenzela amaphepha azimele bhala into abayisolayo uzaze umsejele kusasa.
Ngiyakuzwa.
Yeah.
Awungitsheleke njengomunye osebenzisa i-internet njalo i-social media ukuphatha inhlelo zakho ezitshiyeneyo, uhulumeni angaqhubekela phambili besevala i-internet noma angayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bayisebenzise, lokhu kuzathinta umsebenzi wakho na?
Lokho nje kufana nokuvala amanzi ngesandla. Yabene akula ngenye indlela bangazama but there will always be a way.
Hayi, ngiyakuzwa ushilo wathi there is will always be a way. Awungitsheleke abontanga abakumsebenzi wokuphatha inhlelo ezitshiyeneyo ebulemjini kumele bakhangelele ukwenzani ukuze abalali babukele noma balalele inhlelo zabo.
I mean, there is no way uhulumende azavala ngayo internet completely because there are so many other ways ukuthi umuntu angakwenza. Kulama VPN akeke ukuthi ama virtual private network umuntu angayisebenzisa engasoze icontrole nguhulumende.
Okay, ngiyakuzwa ke. Njengoba uhulumeni kuyabonakala vele ukuthi usebona ngani i-social media ilamandla eyobhizisi umsebenzi wabo, ulasi isiluleko naso kunikeza ingcwethi ezifana lawe njalo intatheli izindaba labasakazi abasebenzisa i-internet njalo i-social media ukuze baphathe inhlelo zabo?
Okusobala ukuthi abantu abasebenzisa i-social media bamele bebe careful ukuthi kuyini abakutshela abantu amanga. I mean, there's no point ukuthi umuntu ekhuluma ukuthi amanga kumbe ekhuluma into ezayithusa abantu kumbe ezaqotha amabhizinisi. Why should you do that? Abantu abathatha izindaba, abantu abakhomunikeyitha nabantu, they should always uphold ama-ethics e-journalism.
Abontanga-ke ikakhulukazi laba abasebenzisa i-social media ukuze bakhulume imibono yabo emayelana ngomnotho welizwe, indlela abaphila ngayo eZimbabwe njalo ngezombusazwe eZimbabwe, ulathi isiluleko naso kubanikeza?
Babamele nje bezikhulumele kungelanto abayesabayo kumbe engebethusa ngoba that is the only platform abalayo. So kabakhululeke nje abakufisa.
Hayi, ngiyabonga Ndebele. Balaleli isikhathi sesidliwe nguMangoyi wathi ngilibalelise. Lapha bengixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngendaba e-social media. Bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Okukhulumayo nguMike Hove, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela njalo mbingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezikhubeko lokuthethelelana njalo lokukholwa kwabantu. Siyananzelela ukuthi indaba yezikhubeko iqakathekile ukuthi sizwisise, kumbe singabantu abayizimuli kumbe ngabantu abaphila impilo yabo yesiKristu. Singananzelela kuLuka chapter ka-17 verse ka-1 kusiya ku-6 uJesu uyakhuluma ngakho uthi yena kubafundi bakhe, kungake kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye, kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaxwe entanyeni yakhe aphoselwe elwane. abese qhubeke sithi yena kulokuba aqhubekise kumbe omunye kulaba abancinyane. Xwayani lina, uba umfowenu esona mkhuze, uba ethenduka mthethelele, loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku, abuye kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka, kumele umthethelele. Kuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo. Okokuqala, into yonke umuntu okumele abeyazi yikuba iziqhubekiso zizaba khona, kumbe ungabe kuphakathi kwababa lomama, kumbe kuphakathi kwabantwana labazali, kumbe khona emabandleni esikhonza kiwo, kumbe singathi kumbe lalapho imihlanganiso esihlangana khona, kumbe siyizakhamizi. Iziqhubekiso ziba khona, abantu bayagwenxana, kuba khona ukukhulumela eceleni, kumbe kuba khona ukungazwisisani. Ngakho lokhu ngokuqala kumele ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi iziqhubekiso zizaba khona. Ngiyakhumbula abafundisi abadala abaningi abatshatisa abantu, baqala bababuze umuntu engatshati ukuthi selike lalwa yini, nxa lingazake lilwe abe selibisela ngemuva ethi alike lihambe liyekulwa kuqala lingatshati, ngoba umtshato ungasho udilile. So okokuqala, nxa sikunanzelela khonoko ukuthi iziqhubekiso zizaba khona, kodwa okwesiphile okuqakathekileyo ukuthi pho nxa sezibe khona iziqhubekiso kumele ukuthi senzeni. Siyananzelela laphana ukuthi uJesu uyaxwayisa ukuthi zama ngazo zonke indlela ongaba lazo ukuthi singabuyi ngawe leso siqhubekiso, ngoba iBhayibheli liyaxwayisa lathi nxa kusenzeka hlala ulokuthula lomuntu wonke. Kodwa nxa sokubuyile kungoko okuqhubekisiweyo ngumfowenu kumbe ngumkakho kumbe ngomunye umuntu, iBhayibheli lithi lona into kumele ibe mqoko kuwe ukuxolela lowo muntu. Akumelanga ukuthi ube ngumuntu obopha isinto. Abakhangela impilakahle zabantu bathi abantu abaningi abagulayo kumbe bagula ngegazi leli eliyabe likhwela lisiya phezulu, i-high blood pressure, abanye njalo bagula ngokuzwa izihlabo lokunye, abakhangela impilakahle bathi khona kwenziwa isikhathi esiningi lisindo umuntu angabe lokhu elalo enhliziyweni yakhe lokuthi kaxolelana. Ukuxolela omunye umuntu kuyakukhulula, kuyakwelapha wena, kuyehlisa umthwalo kuwe. Umuntu ongaxoleliyo ufanana njengomuntu ohambayo ophila impilo yakhe ethwele inkalakatha yomthwalo osindayo kakhulu, ikanti lapho uyabe usulimala kabili. Ulimala ukuthi uzondela ukuthi kulo muntu okoneleyo, ube usulimala okwesibili kokuthi ngoba uthwele lowo mthwalo inhliziyo yakho iyatshona isinda, inhliziyo yakho iyatshona ibuhlungu. Kunzima kakhulu ukuxolela umuntu, akumelanga sikutshaye ndiva khonoko. Kodwa into okumele uzitshele yona yikuthi, okokuqala, njengoba uyabe ungumKristu kumbe loba ungabe ngumKristu, uzitshele ukuthi kambe shuwa ngaze ngigule mina, ngiguliswa ngumuntu lo ongikhubileyo. Ngakho-ke kumele ukhulumisane la umuntu lwayo khonokho nje, ibala nalele ukuthi ngiyakuxolela, kumbe lebala lokuthi ngicela ungixolele. Iqakathekile kakhulu ezimulini, ekugcineni imtshado, ekugcineni ukuhlalisana kwabantu, ekugcineni amabandla, kwenzela ukuthi amabandla angadabuki phakathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje bazalwane bami elilaleleyo, uba ngabe lingakhulula amasindo enhliziyweni, kumbe uqhutshwe ngumkakho kumbe izihlobo zomkakho, kumbe uqhutshwe ngabantu bebandleni kumbe lapho osebenza khona, ngabe singathola indlela yokuxolelana ukuze sisebenzelane kuhle. Baba, ngegama likaJesu thandazela abalaleli abalaleleyo ukuba amasindo aphakathi kwenhliziyo akhululeke, kutholeke ukuphiliswa lokusiliswa kokuxolelana, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Boye kakhulu balalela, sihlanganeni ngeviki leli elizayo, sikhangele njalo ilizwi lenkosi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisifanda. Ngiyazi abanengi beliye enkonzweni lamhlanje nje njengoba kulilanga langesonto. Silethemba njalo libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Ndlangithilwa ngikhathala ungigcina Nkosi, hlayithelwa lithephile ake ungigcina, ungigcina Bongi
Black Mambazo, amambazo amnyama begqiba uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ye gospel ingoma yokholo besithi bona mhlangidinwa ngikathele silethemba ilithobile inzinhliziyo zenu nxa bekhona abadabukileyo. Sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa likhumbule sihlobo zam ukubana iZEC yaqalisa ukubhalisa abantu ngitsho lasemaphandleni elizweni lonke jikelele ngolwesibili, ngakho lihambe liyebhalisa. Ukuzigqiba ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Kambe uselakho ukuxotshwa na kuZANU-PF umnumzana Emerson Mnangagwa? Abanye bathi yebo, kodwa abanye bathi ngeke kwenzeke. Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu, kutsho inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.